ngibona umzamo lo owama democracy ukuthi bafake amapolice under a microscope ngendaba zokuchokehold abantu ukubandezela abantu entanyeni bebulala abantu abangela macala. It has been going on for a long time. Ma sikhuluma nge-criminal justice system, ipolice or amapolisa yiwo are the first respondents ku-justice system yaleli lizwe. So singakhangela vele sisuka from the history and the beginning of this country, sesikhangela i-slavery, le institutionalization, mentality yona le, sibona amapolisa are on the forefront. Ngoba ma usubotshiwe or usungena edilongweni usufakwe ngamapolisa ongumuntu omnyama, the chances ukuthi icala lakho baliqede or bakukhiphe on non-guilty charge ma ungela umthuthisi ama-lawyers kunzima. So sibona ukuthi amapolisa, they have been the last battlefront institutionalized hypocrisy racism lapha e-America. So ukuqhubeka abakwenzayo e-Congress, uNomzana Karen Bass sponsoring the bill ekuthi amapolisa kumele abe responsible, ngibona is a way forward. Ngoba bangaqalisa khonoko, it's going to be easier to reform i-criminal justice system in America, and then abantu abamnyama babe le fair trials and fair footing malisiya phambili. Ngibona mina amapolisa lawo sezama ngazonke indlela to change e-training methods zabo and just to treat us abantu abamnyama with better behaviors. Kungabe lokhe sibulawa on silly reasons or just ukuthi bayasesaba thina lathi singabantu.
Ubona besenelisa ukuyipasa yini ibhili le ku-Congress ngoba ungakhangela ama-Democrats adonsa esiyale kuthi ama-Republicans lawo adonsa esiyale?
Ama-Democrats nama-Republicans okwakathesi ngibone omunye umama u-Representative Capote from West Virginia esithi yena kulama-Republicans who are on board to support the George Floyd policing bill elizatshintsha the way that police officers act in America. So hayi okwakathesi sile hope ukuthi konke lokho bazakuyenza and amapolisa lawo azatshintsha the way that they conduct their business.